sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani imthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC uMnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakeni.
Elinto zezame izinto ebusuku kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishiswa kudala bafune ukusebenza nabanye.
Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga okuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo.
Sokusele sokulamatida 1-2 out of medulu kuyake kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local.
Ama-teacher la ayabaleka ebhinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yezikolo.
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iVICTRA yiyo eyakhulumisa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alithumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi ngezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba le-Herald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni we-SABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. Umbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengazenzi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Yabe-ke kulezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izane ibuya ifuna ukuthi ithathe abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo. endintelo zezane into ebusunga kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishisa kudala bafune sebenza nabanye if ukhangele i-history izaphu yaginywa kuzinkulumo zeneze kwagcina inyamalele phakathi kungasakhani kuzenzakalani i-economy yalunga esayidini yezane kuzokula namhlanje izaphu eyayirepresenta kakhulu ama-imaterialand nanamhlanje abantu ematerialand bakhala akula development ematerialand so uyazibuza ma usisebenzisa lelo iliso lembali ukuthi njengoba nje o-ABC bebizwa lamanye amaphathi amancane itshontsho baphuma lani khona bana angithi sibakhangela njengabantu abamele abantu ababalandelayo so uma bephuma mangithi itshontsho ukuthi abantu bonaba ababameleleyo bazaphuma lani
nxa kuyikuthi bayahlala phansi umnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa kahle kahle kuyini obona ungani bengakukhulumisana ngakho okungayisikho hulumende womanyana
I think nje umnyakazo liyabe efuna ukuthi ayenze uma ihlangana phansi leChamisa ukuthi amcile amenze naye and unfortunately kulisiza ukuthi mina ngeyami umbono i-MTC nayo asho bantu abamsula vele so bengagcina nje sokusilene kwathiwana ama-positions of course kuzayenzala okwayenzala ngo-2008 mhlawumbe igcine nje sokusiba ngcono in terms of i-economy but like ma ukhangela isisa sizikhangelela le kusasa akulantenhle going forward ezophuma ngoba those people bayafana kulokhu kulithembanyana okuncane abantu abakubonayo kuchamisa but umuntu one-political analysis e-grip uyabona ukuthi nje into one i-system zini ziyafanana yikho abantu abaningi ama-political analysis akusoukuthi ihlala yakhe ngekho nezinayo manje ngeye-system aso ye-party khona ungangitshela ukuthi umuntu owathi esefuna upower wagijima wahlala phansi lomgabe wa-advise umgabe ukuchamisa angayenza yiphi into le-system entsha yena wasinese -advise umgabe
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Kunokusilela kwamatijala eBinga ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabha avuza baba ngoba ilokhu zeninto ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni so ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi awasakwanisa ukuthi bebuyele ngivo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sokusele sokula amatitsha 1-2 out of medulu kuyabe kune 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local dose kupa bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi
ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha eBinga ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuwadi engikhona mina ngabhoda izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshidongo lesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekapuba vele ngathi everywhere vele ngathi bantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebele ngathi emadebele yonke but eBinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ngokukhashana langibo okuthi vele kuthi kungena abantu abangapha kwesayensi because igovernment ithi kayikwanisa ukuyimploya kathesi
manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations
yikho kwehlulayo kwezinye izikolo njeke kabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi ababengama-temporal teachers sebefundisayo even kuma-primary school lapho champongo lapha so kuyindlela yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga amaloka abantwana abaqeda o-form 6 abanye bavela kuma-colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakedi kaki blose mali kaki kusozo abantu wana wapatala ma abantu wabayamba le galani patale temu patale galon so kwa wotule na mpenga nani uti abantu wangkona etole loko ya vengu patala ngako
manje selike la kuluma yini lezi pata manda zika hulumende kumbe yena UMP
ya UMP bea wazi wama MP tutila ma MP ya bae tu bea wazi nito ya zakala hizi na uchifu bea wazi basa mwoti bea imele lukuzin njoma bae sinuzo wazi unke zitata politika so kuzi mwoti bea kukwa nisi uwe zindu wangkola vile abantu hivi na ama kanselasi ya bae basa mwoti bea inda oti bea ukana soko ya besu kubwe abanya batu sewebu sisuti ya naya vengu bamba njana uwe zindu wangkola ama MP zidwa awe sibili uti nito ya zakala duwa sadi ya banda bakala sadi nisi ni ya kuma ngama local people labu.
Hello ke umnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliament umnumzana Joel Gabuza ongwebandla le MDC.
Lo yithi okungaba yinkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama-teacher manje the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama-bus fares labofuel abatholakali. That could be one reason, although angingacheck ukuthi ngibone size ezibili ukuthi yiziphi izikole eziningi, but generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethi adinga okuyimandlana kwake kobulawa ebhenki kasakwanisa ukuthi ephenduke yaphendeyo seyahlala maybe 1 week, 2 weeks. Lo ke samele ukuthi imali zikwane ukuthi iphendule emsebenzini. So that's the any problem esikhona ngalimazi izikole eziningi. Then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele ama-teacher bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-Ministry of Education and they about bona ku-primary one teacher kufanele be labantwana abayi 35-45 khonapho. So yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inumber ingaba ilitshwane. Teacher besibamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi kulama-teacher abenikwe i-government.
Njengoba kukhanya kulo dubo olunje, abantwana bayapasa yini esigabeni?
But ungapasa njani umntwana engela-teacher? Yini umntwana okupasiswa ngu-teacher? Ungakhangela ama-results last examination. Kwakhanya sobala ukuthi math not kwaba ngenye nje izindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani elilutshwana kakhulu kuwe ekhulwini. Ama-percentages e-pass rate e-math not ayemalutshwana. Kwaba lezi zathu eziningi. Esinye isizathu yiso zona sokuthi ama-teacher ayasilela indawo eziningi. Kuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluziwa ngabantwana. So those are some of ama-challenges esala sikhala ngawo. Zama ukutshela uhulumende kazi khanya akuzwakali ma.
Lona udubo lona lolo esasiluzwe lokubana kuhanjiswa ama-teacher la angazi isihlobo sesigaba. Lubhahe njani khona ngapha?
Lo indawo eziningi udubo lukhona lona lolo. Uyathola ukuthi ama-teacher bayakwanisa ukuthi bebekhona bezame nje ukuthi bebekhuluma bekhiliza lapha lalapha. Ngathi phela ukukhuluma kuthiyeni le-culture ngoba umntwana nxa efundiswa nge-language kufanele efundiswe langesiko laloo language ayisebenzisayo uteacher enalo. So yathola ukuthi esikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa iy'ngoma zakhonale abangazaziyo, behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelani lokhu abakudlala ekhaya. So kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuze lo teacher labantwana ngolapha. Udubo lukhona sileingapoti indawo eziningi edinga hazi lutshwane izikoro ezilama-teacher emele yakhulumisa isidonga.
Hello ke umnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliament ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etiyeneyo. Iphephandaba le The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imoto emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali yagenqukayo, kwafa umuntu oyedwa, ababili balimala, yena umnumzana Mpofu wabasiza. Wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembhobho emibili.
iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekesha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekesha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makondom. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya lilalele-ke amazwi abalaleli bethu abestudio 7 abathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi salibonani kustudio 7, mina umnangagwa ngimuzwa kahle. Uyabona ngabe libuze mina bengizophendula kahle. Uyabona ibhontshi into ebifuneka kuye umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanye amazwe waliyenza ibhondi lelo laba lodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibhondi alilamandla yikuthi kune-currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ihambe yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Uipoint kamdala uqinisile uright, ibhondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emkondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu aba-understand, mina ngiya-understanda mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenza eSouth Africa mina. Uma ngisuka eSouth Africa ngingena eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo ekagovernment ukuthi utshintshe icurrency. Uhlutshintshe irandi lulenze libe yipula. Uyabona? So le Zimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency. Ma uphethe irandi lifike liphelele border, utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe. Ilizwe lelana ngabe li-right lela. Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe ngeke livuke vele lingala mthetho, umuye lomuye ezenzela okwakhe.
Sanibonani kustudio 7 njani bakithi, bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya, lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile. Ungabheka amaphathi wonke ngomabili, i-MDC layo iZANU-PF asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uZulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani, ngaphi nini abanandaba. Bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo. Ukuthi bephumelise isombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakale imisebenzi, kwenziwe njani, kuqhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe, hayi inkani. Okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, uyabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona izoneza ezifana lo the ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, ungazi ubheke wona ama-minister, abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe i-certificate bazasebenza. Basebenza ngani? Ngoba e-country nakulalisi akula misebenzi. Baphuma bagcina besebenza emazweni okufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi lina ma-minister ngaze ngitsho ukuthi ngaze libafundise abantu abenu okusalayo, baphuma besebenza emazweni. Okuyinto engacacanga vele engekuze uyazi ukuthi kwenzakalani. noma ulalela nje ama politicians bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho eZimbabwe akuzwakali vela kulazi akubula indlela ukuthi uqonda kuyani mina ngowami umbono ngokukhangela kwami ungathola ama minister wonke yala ama business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe so nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza kugovernment eyenze i-business kuvalwe nje njengamanye ama-country laphumele enje abo-America ko-South Africa umuntu ofuna ukusebenzela i-government asebenzele i-government umuntu ofuna ukuba yingusobhizinisi somabhizinisi ebe ngusomabhizinisi hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzele i-government imali yonke eyenzakala eZimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe and nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption zesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa imali yokwamanye amazwe wona lawa ma-minister akhona ngiyabonga
njani basakazi be-studio 7 ngiyabonga telithuba ngizocela ukuthi mbonga ubaba wami ngikufaleleyo ngithi happy father's day baba khona nasenkahle ngiphimba ngiyakubonga baba ngundethe emhlabeni ngiyabonga njalo indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu Namhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyombali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Ukuthi kwasuke kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kwisikhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla. Bakubebona izaphu lezipho njengesitha. Bakubedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa zibeli lizwe sokungathi izaphu lezipho. Yazinalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipha lezapha yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ukuthi amabhunu abone ukuthi hayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasizonqoba ke ukhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandlaleli sekungani libandla lemathebhelelendi kuyini okwakwenzakala kona
okwabangela lokho ukuthi njengokuthi endithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu ukuthi iphathi yamandebele esingayivoseli kwakumele ukuthi izanu lezaphu zincintisane ngamapholisi athi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yakwena imbali lokhu iphume siyaphambili.
Kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala libandla lelizwe jikelele? Ubona kusenzakala yini khona?
Ye, kungenzakala sokuthiwa ukuthi labo abavuselela izaphu nekakhulu umsebenzi wezaphu balombono onjani. Imbono abanye kuzolombono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu iphathele izwe lonke nxa sokwavela kwako kubonakala. Kungangcono ibuyele endaweni zayo zelezi yayivelisele khona ngo-1980. Abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke. Ukukhangela yona ipolitics isitshintshile, sokunabo-MDC, sokunabo-ZANU, sokunabo amaphathi asemaningi, akuseyizanu lezapho. So kunzima vele ukuthi kube lephathi othwale ngelizwe lonke, wakhayela la izanu ile ndawo zayo, ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona. So ungakukhangela ipolitics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zayo. Izanu la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-MDC. Izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba, sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona. Naye ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona, ekhula isuka khona.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanda Sichiya, bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona?
Ye, ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011. Akhona amajaha namantombazana angakhokhela. Okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala, bakhona abadala abangade bezele behamba lokwakudabeni, bavume ukuthi hayi sekuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele. Kukhona ubukhokheli ngambukona sikule ubukhokheli kwezaphu, ngazake ngiqambe amagama kodwa hayi babukhona. Kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa, e-America, e-Britain baku-diaspora. So kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress. Bengaya ku-Congress bavule sibili bekhethane kuhle, umuntu oyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi. Ukwenza ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hayi lo esimkhethiwe nje sibakhethileyo yibo sibili ingqungquthela ebantwini kade befuna ukukhetha. Kodwa hayi abantu bakhona, ngiyakwazi i-potential ikhona. Ukudingakala nje ukuthi intsha labaphambili kade bevele bephambili bazwanani, bengacabani. Lokho sijwayele ukubona ukuthi sica abantu abadala nabancane kube ngantu afike ecabana kodwa.
Mayuyu Zulu kandaba, siyaxolisa. Lo-ke aso Queen Maligwa ngumnumzana Methusele Moyo. Umnumzana Methusele Moyo-ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba. Kusasa-ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu. Kusasa sizaxoxa-ke lo nkosikazi Queen Maligwa. Namna kusamamo ingoma ke emnandi, ingoma isigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakethukani ke sikhangele inhloko zendaba. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho. Siludiva ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.